Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla 27 kuMpandula 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York.
Ukudivalwa kwezindlu lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengiye 5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele South Africa bamukela amatambo amaqhawe afela eZimbabwe leZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwele Melika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethela izindaba ye-Studio 7 uTaboka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ngesizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo omkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba bekulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela ke kuzwekazi le-Afrika, kwini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Afrika kumbe ezwekazi le-Afrika lithole esinye isihlalo kwenhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Afrika lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shava obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli wele South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Afrika.
Siyabona njalo ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, Hamas, kuzobuya le Hezbollah, i-Russia, Ukraine, tibathene ngakhonoko.
Umongameli wele Melika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhe ukuthi ekhulume kulo mhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi esengathi zingamiswa ziphele. Kodwa-ke umongameli wele Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa yiHamas bengakatholakali. Kodwa amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathi kuyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokeli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezilokucabana besithi hayi kufanele ukulungisiswa lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lo hulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kwizwe lase le-Afrika.
Lo nguTaboka Ncube, intethela izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshayabano uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele iZig ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amaziki alijumi lane kungakabuyiswa isisindo seziki. Emkambo wensita idola lemelika lithenga amazig edlula amajumi amathathu 33.3. Uwa kwesisindo sezig bese kusethusa amavinkili amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngezig ngatho idola lemelika. Uze sihlaziye udaba lolu siphoxele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukuthi valwa kwezigi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu i-determine i-market forces. Lokho kutshiwo ukuthi isisindo semali kumele sitshiwe ngamabhizinisi, hatshi ukubana sibe esilethulelwa ebantwini. Isisindo semali kumele sitshiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla. Imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela osokumele osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlaka kunanzelela ubana how. Akusela mehluko kakhulu kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ikhe yaqonga izigo okunye okumangalisayo bathini khona?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile angiboni ukuthi sihlaqonga. Sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenile emagrosa ngemali yakhe leyo kulokuthi aye emkambo emnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule umkhuba wokuthi vele ufuna ukuhlala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udube lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi, lesimo esibi somnotho kweZimbabwe zokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Imbhalo yesiKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo kayikaguquki. Unkosikazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba echurchi bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza nisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali yona le church, maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho olutshintshayo, impilo yami still is stuck.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala inikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlala kahle.
Ngabe ngizikhipha sibili izimali zechurch kodwa kuyabe kungelanto ecacayo. Saye sikhiphe sibili ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurchi.
Amabandla enkolo asebemetheke elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. UMposolomoni Kanyati oweZion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile, kule mbali yama-jailbirds abathe bevelejele bathi ayi thina nxa sake sabutshile ukutshontsha ukuthi this time sozatshontsha abantu bevuma bayabaza abantu bokuthageta balwazi uluhlu olungafundanga lwazwisisa ilolu kholwa masinya lungakhola sibilela nalugcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa uluhlu olukhanyiselweyo bavuma.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi ibandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngikho lapho esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu yini lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona la amachurchi esiwabona ehluma endawana zonke inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSian Spanda esiphatha amabandla ezokorea Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa ibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi akula zimali baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi konke lokhuyana yikuqileka kwabantu ngabo siyabasongamaqhili kusela akula bhayibhile elikhona la.
Usibandla uyaphambili esithi sowumele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo buyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga njalo abantu bazabakholwa kambe zinsuku zokugcina lezi na Nime na Studio 7 igama la mwezi wa Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipho lwaludaba esePitoli kwele South Africa.
URamaphosa wethule amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angamachuma amane lambili 42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla indawo zokuhlala okugqoka langakho konke okwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngeyabo okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi abawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxhebe kufanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona izinto. Asithi makube nje kuphela sonwabe kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanelekanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini be-internet phakathi kwezalwane zakwele South Africa leZimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangamaphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa le South Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lacy Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kwele South Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoma sicabanga kuke kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayehambe bulala ezihambe bulala namanye amaZimbabwe.
Umelwe Zimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziribi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempilo ukuqinisa ubudlelwano bawo. Ngamele Studio 7 ePitoli kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wetheswa amacala okwamukela izipho kuziphatha amandla zikarhulumente wakweleturkey kusukela ngomnyaka ka-2014 langesikhathi ekhankasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo e-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa ngezinye izisebenzi abaqhatshi labathenga okwenjiwayo. Sikesizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, ukutsho umnumzana Richard Verma, umsekeli kanobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamachumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yokuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla okusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kwalesivumelwano sezikhali ze-nuclear phakathi kwele Melika lele-India okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Verma. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqeqeshe ndawonye. Sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele, imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komumo womkhathi. Kusalokhe kulomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Verma. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Verma uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kwele Melika lele India lawo uyancomeka. Amanani kwezokuthengiselana kwethu asekhuphuke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kwele Melika lele India kubonakala ngemisebenzi yeMelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amabili lanhlanu, i-425,000. Ukutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Beka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamachumi amabili lanhlanu i-$825 million eGujarat. Beka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-$500 million ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano beMelika lele-India, ukugcizelela uMnumzana Verma. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke, siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani, futhi behlale njani ndawonye, kugqiba uMnumzana Verma.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abahleli njani linjani nonke ngesigaba, hayi izanu yona shem, hayi umuntu ongazi ngezanu or usaphumputha usaphumputha ongazi lutho. Hayi ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa yizanu for iminyaka eminingi lihluleka, and manje sokuwest bad to west, yokungcono nje emuva ngale, hayi manje khona sokuwest bantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni kubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu sigqakezela izanu le ebusayo le, hayi sizitshela amanga empeleni, sizitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezanu bayithi imithetho ye-ikonomi yekwasha kwacima, ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Silibone Studio 7, silibone Studio 7. Na khona kubi. Hayi thina sesaba ngabantu esingaziwayo lokuthi singabantu sezandla. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho befike bezithaphele bezithaphele. Ubusubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izanu kayifuna ukuthi kwazi ukuthi zaphi ikhona. You can't come and dig ama graves abantu belokuzenzo beMK without consulting izaphu lamazipra. Bebe yiba bakhamba ukuthi hayi njoba abantu laba esilala embedeni oyi-1, thina yite saziyo lezezanu ukuthi babehamba nobani, yite saziyo leurungu ukuthi babehamba nobani, kobulawayo yite saziyo ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha izanu kwenzile izathatha labantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugrawundi. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinanzeleliyo kuloku gangathizo kwenzakalayo.
Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila, hayi sihlale endaweni. Kunenkulumo zabantu laba esuka liba interviewa la. Kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabe mbuza ngendlala abantu abakhala ngayo, kakhulumanga ubaba njengomuntu okhulumela abantu besiNdebeleni ozwela ukulamba kwabantwana. Ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana balabazali, abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo, kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba bantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu. Umuntu vele wezanu PF ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Gichi Waza Friday, my darling. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday liviki sihamba lomculo weKwaito oqalisana kunene. Ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela eKwaLebotswana. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha lesihloko esithi Stop the Violence. Now we talk about Ntuka Melinkomo with Studio 7.
Kiss you on the beat. Yeah.
Wala mafesu kamba se uzeti Imi na bisu mfigi na chala Wala jilajeti Eti skupe skutu mbi Uzu wakati Kamba nwa kesu wanda bish Na uzwe Umuna njiri ya sentena Muna tira ikete Sai fikili fikira itirela Impilo saizamela
Kunjani msakazi Kunjani msakazi wama umuhle Mina ngizalwa eKhezi Esigabeni saseMaqhina Village Kale ukucula ngo 2022 kungo December La engakhipha khona isingle track Yami eyayithi yona Stop the Violence Peace Looking ngicula Ngikhipha isingle kungo 2023 Ngaphinda ngakhipha amanye angu 5 sengicwalisela i-album yami yokuqala eKwaito
Wake you outside pizza man Aish Wake when in the outside pizza man Aish
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0027-7266-2070 kuyizo njalo inamba engisisebenzisa kuWhatsApp lezi ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona ofisa ukungilandela kuFacebook uyasecha laphana kunini Big Q the largest uyalibona ipage lami ngikhona njalo la kuYouTube ofuna ukuthi mhlawumbe angixhase kuYouTube asubscribe ingoma zami uyangena njalo kuYouTube asearche uBig Q the largest uyangithola la khona lapho
abalandeli ubachiyela wapha manje
bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami engomeni zami eziningi ngihlabele kakhulu ngixwayisa ezinye ngikhuza into ezifana le violence ezinye ngikhuza into ezifana nama drugs ukuthi abantu masingathathini ama drugs kuyiwo imessage engiphethe kakhulu abantu abaningi manje sebesebenzisa ama drugs so bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asekeni ezidakamiswa sekenini njalo i violence emakhaya i gender based violence
Live talk namhla siqhubekela phambili siqoqa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold ngokwisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu Sithembayo Gibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.